Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa nonkosikazi Cora Ndebele yena oqhuba umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bevote ukhokhelwa ngabesifazana owe Be a Registered Voter campaign. Lilami usithandekile Mhlanga.
Ngiyisizana anelomhlali wedolobha lakobulawayo. Ngiqale lo umkhankaso ngemva kokunanzelela ukubana abantu abaningi abakho registered to vote. Sibonile labamaphepha besitsho ukubana uBulawayo usebungozini obukhulu obokuthi arejiswe ama constituencies zakhe, ngoba abantu abaregistered aba appear on the voters roll bebalutshwana kakhulu. Nothi kuphela uBulawayo yedwa, kodwa imathebelelele ndiyonke jikelele inohlupho olufanayo olokuthi abantu abaningi they are not registered. Abantu abasazihluphi ngokubana babe registered ukuvota ngendaba zokuthi abantu sebaluza ihope ekuvoteni. Ngalokho abasasiboni isidingo kusukusela kwintsha encane, ama-youth abaningi okufuze ukubana ma befikisa i-18 bayi-register. Abasazihluphi, bavele nje balibuze ukuthi kuyanceda ngani ukuvota, ngoba ilizwe libi nje ukuvota. Lokho bevota lani lavota badala kudala, kodwa kula nje. Yikho-ke ukubona kwami kusiba le ndingeko le yokuqala this campaign, Be a Registered Voter campaign, to encourage wonke umuntu oyisizalwane sakobulawayo, ongumhlali wakobulawayo, ongumhlali wemathebeleleni yonke jikelele, ukuthi akhuthazeke, simkhuthaze ukubana ayiregister appear on the voters roll, ngoba imathebeleleni ingagcina isehlu yehliselwe inani lama constituencies zayo, ngoba sibalutshwana abantu abaregister.
Ungasichasisela ukuthi kuyini kahle kahle abantu okufanele bakwenze ukuthi bekhuthazane ukuthi bebhalisele ukuvota?
Umkhankaso lo ukhangelele kakhulu abantu abangomama, ngoba ngibone ngananzelela ukuthi manxa imbokodo ingaphakama ifuqe utshintsho luyenzeka. Yilokhu ngakukhangelisa ikhampeni le kubomama ukuthi omama kabasukume bekhuthaze izimuli zabo ukubana ziyirejista. Ngibone ukuthi ama-political parties lama organizations amaningi, ama-civic organizations asezamile ukukhuthaza abantu ngendlela ezijiyeneyo, kodwa still abantu baphakamile yebo kambi, kodwa utshintsho lwakhona lube luncane. Ngasembona ukuthi to intensify, ukungezelela umfutho kulokho okwenziwa ngama-focal parties lama-civic organizations, yikuthi sikhuthaze ukubana umkhankaso lo uqale ezindlini. Ngasembona ukuthi manxa uqale endlini, ngubani vele ongawufuqa lo mkhankaso? Ngabona ukuthi umama yimbokodo, umama nguyofuqa izinto zenzeke endlini. Ngalokhu ngathi mama, umama wonke kaphakami afuqe imuli yakhe. Umntwana wonke ole 18 years akayiregister. Umkakho mama wanxa engekho registered akayiregister. Izisebenzi esihlala lasezindlini abasinekisa amankazi nezindlini nxa engekho registered akayiregister. Izihlobo, abangane ababe registered, umama angavetshela omunye umama umfana la yenze ngendlela efanayo, kusiyaphela ikhampeni leyi ekhona. Ngikhangelela ukuthi kuyasekulutshintsho oluningi.
Ngubani okuphathisayo kulo umkhankaso, njalo usungule nini, kukanti abantu bawamukela njani?
Umkhankaso lo abantu bawamukele ngendlela elohloni, bawuphakamele kakhulu, ngoba sithe siwuqalisa ngolwesine ku-social media sathumeza endaweni ezihlukeneyo. Abantu bangezela ngobana bafuqe bathumele kuma-groups amaningi. Ngezinye indlela abantu bawuphakamele in a positive manner, okuyukuthi ngikhangelele ukuthi ungavele uqhubeke siwu-intensify. Sesingena ezindlini umuzi ngomuzi, sesingena ilokishi lokulokishi, sesingena lasemakhaya lapho umkhankaso lo uzaqhubeka kabanzi, ngoba uzayenza kubana umama wonke aphakame. Okwamanje akula muntu kade sincedisayo, besiqale nje umkhankaso lo sizothi abomama abancedisayo engikhangelele ukubana bazancedisa abakhanya befuna ukuphakamela kabanzi lo mkhankaso. Umama be-Freedom Alliance, they are willing to join this campaign, siwuphakamele, siwufuqe kabanzi.
No, nkosikazi Cora Ndebele oqhuba umkhankaso we-Be a Registered Voter campaign. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.